Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2022 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
usizi olukhona ngelokuthi abantu beZimbabwe sebedubeka kakhulu bayadubeka ukuthi bayangena engwababeni bebona ukuthi ku dangerous kodwa bayazinikela bacine sebegqitshelwa sebephansi
abathengi baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha isidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawele emgodini weBucks Mine eColenford duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo
angiboni ukuthi ihulumende weZimbabwe ukhuluma iqiniso lokho bakukhuluma ngemva kokuthi beyangiswe yindaba kaProteas uMpiranya otholakele esengcwatshiwe ngeZimbabwe ngemva kokuthi babemfihle okweminyaka emine kakhulu
uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo aluba nayethe wacelwa ngele-Ethiopia ukuthi alethe owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mengistu Haile Mariam ukuze azebhekana lamacala akhe. I-Premier Soccer League isimise yonke imidlalo yenguqu ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu obuphazamise umdlalo we-Highlanders le-Dynamos izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abathengi namuhla baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha izidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawele emgodini weBucks Mine eColenford duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo. Umgodi lo utshona okwamamitha ngamakhulu amabili 200 meters njalo abahlengi laba bathi kababoni ukuthi ukhona owasindayo kulinkosi ongaba esaphila ngoba babone igazi elesabekayo phakathi lezinyama ezahluzuka ngesikhathi abembi laba bewela kulumgodi. Lingozi yenzakale abembi laba bezama ukuphuma emgodini wasokuqamuka intambo yengolovana ababe phakathi kwayo. Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezenjiwayo labo batshele iphephandaba leHerald ukuthi kababoni ukuthi ukhona owasilayo. Izihlobo labangane babembi laba batshone bebuthene kulumgodi bephakathi kosizi olukhulu bebukele abahlengi bekhipha amanzi ukuze bekhiphe izidumbu. Okunengi asikuzweni kunxoxo esiyenze lentatheli izindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube obekulumgodi.
Kubeba kwenzakele ukuthi izimbaba mgodi lezi sezisiphuma phandle emgodini ngomgqibelo ntambama ngabo 4. Intambo yengorovana ade beyisebenzisa isuke yaqamuka okudala ukuthi bawele emgodini lo kubikwa maybe uko 240 meters ukutshona. Kungakho lapho kuthatha ngokuthi bakhona kulamanzi osokwenzakala kathesi ukuthi kule mithina esadonsa amanzi phansi ukuze beyefika lapho kuthatha ngokuthi mhlawumbe abantu bangabe bekhona phansi. Sokwenzakala kathesi kusadonsa amanzi lapho amanzi azaphelela khona mhlawumbe yikho lezi zidumbu ezingabonakala khona.
Ukhuluma ngezidumbu so kubonakala ubufakazini bokuthi ngempela abantu laba batshonile.
Ubufakazi obukhona ukhanya kulama rescue officers from eVumba abeVumba Chikwe Mine yibo abathwele umsebenzi lokuthi bakhuphe laba abantu emgodini. Imibiko esiyitholayo ukuthi bathe besehla khonapho besiya phansi behamba benanzelela ukuthi emdulini ngapha kulezinama zabantu okukhomba ukuthi abantu laba bangabe belimele. Njalo khona lokho ukuthi phansi kuvele kulamanzi okuthi ukuthi abantu laba bangabe bedalulile khonapho ngesikhathi befika phansi emgodini.
Abahlengi abavela eVumbachi kwelaba okhuluma ngabo, wenelisile yini ukukhuluma labo?
Senelisanga ukukhuluma labo ngenxa mhlawumbe yendlela abathi basebenza ngayo ukuthi kumele kukhuluma abakhulu babo. Kodwa kukhona ukuthi sinanzelele ukuthi baphakathi komsebenzi nala ukuthi yiba bangena phansi besemgodini njalo yiba abakhipha lawa manzi. Senelisenjalo ukukhuluma lezi muli zalaba abantu abacatshangelwa ukuthi mhlawumbe bangabe sebefile abaphansi. Kulumele izimuli zabo labo abaveze ukudana okukhulu laba abathi badabukile emoyeni yabo. Lokhu labo belindele. Labanye abasuka kwindaweni ezinjengabowange abathi bafika izolo belokhu belindele labo ukuthi laba bantu bakhithwe babekwazi ukuthi basaphila na. Kodwa ngendlela sesithengela lesikhathi ucatshangelwa ukuthi mhlawumbe abantu labo bangabe sebedlulile.
Amapholisa-ke?
Amapholisa lawa khona abekhona khonapho, kodwa wona nje amapholisa abezihlalele mhlawumbe basamelele ukuthi lapho kuzakhishwa khona laba bantu mhlawumbe yikho bazaqalisa khona ukusebenza. Kodwa kwathi sibakhona sibili emayini kodwa baphathekanga kakhulu emsebenzini lo khona kwamanje.
U-Albert Ncube intatheli zindaba ye-Studio 7 sixoxela e-Sebucks Mine e-Colenbourne duzane ledolobho leGwanda. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabembi i-National Mine Workers Union umnumzana Cotton Dlovu.
Usizi olukhona ngelokuthi abantu beZimbabwe sebedubeka kakhulu. Bayadubeka okuthi bayangena engwababeni bebona ukuthi kudangerous kodwa bayazinikela bacine sebegqitshelwa sebephansi. Okunye kwangkhona silo minister omgodi, Minister of Mines, balabantu abamele baye inspector, abantu abamele bayalise ukuthi abantu bengangeni kulezo zindawo. Kodwa kabakwanisi ukwenza lokho ngohlupho osolukhona ukuthi iZimbabwe isifike kwesinye isigaba esiye sabisayo okokuthi usuzinikela kweminye imigodi ekuthiwa ngeyamaGermany ongakwaziyo ukuthi amaGermany angikhona aye kuleli ilizwe ngawuphi umnyaka. Ususuka lapho abantu bayagebha kwezinye indawo lapho abacabangela khona ukuthi kule golide. Bagebha okuyingwababa abakwaziyo ukuthi ngesikhathi esifitshane kuyabagqibela kodwa bayazinikela ukungena ngaphansi. Thina njengebandla le-National Mine Workers Union sizwa kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu sebephela bezama ukudinga igolide ukuthi baziphilise. Kuba buhlungu ngendlela ezinzima kithi. So sicabanga ukuthi albana siyakwanisa sifake abantu laba endleleni ezingcono ezokuthi bagebhe ku-inspector ukuthi lapha abagebha khona bagebha endaweni ezingcono yini. Kodwa uhulumende sike saminge nje hayi vele ka ingenjeki kafuni ukuthi sikhulumisane ngendaba leyo. Kodwa abantu bayafa langa ngelanga kulusizi olukhulu mntu wakithi. Ngishela lokuthi singakwenza ngeyiphi indlela. Thina njenge-National Mine Workers Union kithi kubuhlungu ukubona ulahlekelwa ngabantu akade ubazi.
Umnumzana Cotton Dlovu ngowenhlanganiso yabembi i-National Mine Workers Union. Ingcithi ezicubungula izombusazwe lenhlalakahle kaZulu zithi uhulumende kumele aphume lenhlelo zokuhlenga uZulu odubekayo obhekane lobunzima obudalwa yikubhidlika komnotho. Linkuthazo iza ngesikhathi intengo yezinto ikhwele ngesilinganiso esikhulu ngempela sonto kanti lezinye izinto ezimqoka zibikwa sezisilela ezitolo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngesikhathi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka eZimbabwe ukuthi lesi sinto semali laso siqhubeka sisiwa ngesiqubo esisabekayo osokudala ukuba iholo lezisebenzi lingasancedi lutho. Ingcitshi kwezomnotho zithi uhulumende weZimbabwe kumele athathe amanyathelo okuncedisa ngakho konke angakwenelisa ukunikeza abadubekayo imali loba ukudla ngoba bezabulawa indlala angagoga izandla. Umnumzana Limbert Chikukwa ingcitshi ecubunga ezomnotho esebenzela ikoalishini ele University of Zimbabwe uthi kumele uhulumende abeke eceleni imali yokuncedisa abadubekayo
ngoba i-economy leyi sisinda sindela sonke sihlalisa kuZimbabwe ichukela impuphu konke okufunakalayo ama basic com abathi yikhona yokho kuthiwa ngama basic commodities sokudula akula muntu osayenelisa ukuhlala esuthi kumbeni ukuhlala elokudla okwaneleyo endlini ngenxa yalokuthi umkhonomi wethu sukhulile umkhonomi wethu subulewe singathi inflation umbeni futhini kodwa engikwazi ukuthi sokulanjwa la.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi umnumzana Dadewa Dubena othi udubo lisezweni alusenani lokuba abantu bayasebenza loba hatshi.
Ukuthi uhulumende aphathise njalo lokuncedisa singabathi ngabantu abangatholi okwakathesi eZimbabwe iwomile iloba ibivele iwomile kodwa okwakathesi khanya isiwome kakhulu ngoba into zamarethi lebhondi le imali yethu yaleli lizwe ayisathengi so kufunakala le eMelika kodwa akula bantu abayihola le eMelika ikakhulu izisebenzi zikahulumente.
Nkosikazi Beatrice Khosana isakhamuzi seHarare uthi kumele uhulumende asebenzise amavizo ayelawo ngesikhathi se-COVID-19 abantu abadubekayo aphange abasize ngoba udubo oluselizweni lulakho ukudala ukusela.
Ukukhwela lokho sokusihlupha kakhulu especially thina singcono esisebenzayo ngoba siyakwanisa kunjani ukuthenga lokhu lalokhuya ithukela ngiyathenga impuphu ngiyathenga kodwa labo abadubekayo manje sizabayenza njani? I-government siyacela ukuthi at least inike labo abadubekayo ukudla okokuthi bekwanise ukuphila ngoba kuyagcina sekulamasela ngenxa yakhonokho abantu bayantshontshe bayasitshontshela thina at least benganika impuphu ithukela i-cooking oil babona lapho abaqalisa abangaqalisa.
Iningi lihola imali yakwele Zimbabwe kuthi yonke impahla isithengiswa lokuthengwa ngedola lemelika. Indleko yezinto zonke ezimqoka empilweni kaZulu egoqela amafutha ezimota, imbadalo yokugada amabhasi lemichova, ukudla, imithelo yezindlu, imbadalo zezikolo lokunye isibizwa ngedola lemelika. Ingcweti ezicubulana ezomnotho zithi isilinganiso esikhulu sabantu eZimbabwe sebebanjwa ngamandla ukuba babe kunhlangothi lwabazisebenzelayo kungasikho ukuthanda kwabo kodwa kungumumo oselizweni odale ukuvalwa kwamasekithali amaningi ayiqhatsha abantu. UZulu ukhala njalo ngodubo lwentengo ezehlukeneyo kusiya ngokuthi umuntu uyabe ethenga ngedola lemelika loba eleZimbabwe esokuphazamisa njalo abazisebenzayo impilo isiba nzima ngamandla. Lezi nkinga ziphinde zengezelelwa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezomnotho zithi lanxa zisamukela inyathelo likahulumende lokwehlisela abalezimali zabo umthelo wejuti nxa befuna ukuthenga izinto ezimqoka empilweni yabantu yansuku zonke phandle kwelizwe ezifana lokudla, kubalulekile ukuthi uhulumende aphume lamacebo kanye nendlela ezilohlonzi zokulungisisa isimo somnotho welizwe. Ngimele 227 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo aluba nayethe wacelwa ngele Ethiopia ukuthi alethe owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mengistu Haile Mariam ukuze azebhekana lamacala akhe. Lokhu kwaziswe ngumphathi intambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, ekhuluma lomsakazo weStudio 7. UShaba wethule amazwi la ngesikhathi uhulumende weZimbabwe esetheswa umlando wokugcina umsolwa wakwele Rwanda owayedingwa yilelo lizwe kanye lomanyano we-United Nations, umnumzana Proteus Mpiranya. UMpiranya wayesetheswa amacala okubulala kumbhuqazwe owacobodisa abantu bohlobo lwesithuthi abafika phose isigidi 800,000 ngo-1994. Abacubunguli be-United Nations baze bathola ingcwaba lakhe eHarare kumalanga asanda kwedlula sokukudala wafa, lanxa nje uhulumende wayesala ukuthi uyakwazi ukuthi ungaphi. UMengistu yena owayebusa ngochuku wathonisiswa inkantolo yakwele Ethiopia ngamacala atshiyeneyo evele sebalekele eZimbabwe. Wetheswa isigwebo sokuhlala entolongweni impilo yakhe yonke ngemva kokufunyanwa elamacala okubulala abantu abazinkulungwane ezimbili 2000. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Angiboni ukuthi ihulumende weZimbabwe ukhuluma iqiniso. Lokhu bakukhuluma ngemva kokuthi beyangiswe yindaba kaProteas Mpiranya otholakele sengcwatshiwe ngeZimbabwe ngemva kokuthi babemfihle okweminyaka emine kakhulu. Uzakhumbula ukuthi uMengistu uleminyaka eseZimbabwe lapha ngama-90s, kuleminye umndoda wakhe wabotshwa evele e-Ethiopia elanda uzobulala uMengistu, wasebanjwa ke uHitman Law. So akwazi ukuthi uMengistu ulamacala adalayo, bami-entertainile kwesikhathi sonke senesabantu be-Ethiopia befuna. Bavele nje bafanana labo babantu bona laba babagcinileyo ngabangane babo zimbilazantabanye. So lokho abakwenzayo nje ukuthi sebebanjwe zinhloni ngoba sebephumele egcekeni ukuthi bavele bagcina izigangi.
Udaba lukaMpiranya okhuluma ngalo Ndebele ulubona njani wena? Ngoba siyabona ukuthi abaningi bayamsola uhulumende bathi ubevele kwazi ukuthi useZimbabwe, nguye obemgcinile.
Uhulumende wayekwazi ukuthi umuntu lo uyadingwa yelgino, one of the most wanted abantu be-genocide eRwanda. IRwanda kayiqalisanga namuhla ukudinga undoda lowo, bevele besuspecta ukuthi useZimbabwe, kodwa ele Zimbabwe lenzangani lona alikwazi. Sikhuluma ngomuntu owafika eZimbabwe ngo-2002 waze wafa ngo-2006, ele minyaka eyi-4 ehlezi eZimbabwe bengatshelanga muntu. From 2006 kuze kuzofika lo nyaka bebevele bekwazi ukuthi sowafa. Uzacabanga ukuthi 2017 ekuphumeni kwamgabe laphana kwaba lokuphithizela kwabantu beRwanda besithi indoda lowukhona labe-United Nations kwakucatshangela ngesikhathini sokuthi uyaphila uhlezi eZimbabwe, but akuna hulumende eZimbabwe wathi hhayi umuntu lowo sowafa. Phela akumelanga sicabanga ukuthi government engakwazi ukuthi umuntu lo wayengekho, ngoba yibo wabuya leyo ndizamthina yamasosha wanikwa amaphepha egula wahanjiswa esibhedlela, wanikwa ingcwaba, wanikwa i-death certificate. So bebelawo yonke information ngesikhathi esifa kusenziwa amafuneral abantu bonke beRwanda bebeya bezobuthana eZimbabwe, babengakwenza kunoko kambe beZimbabwe bengakwazi. So bebevele bekwazi, bemfihlile, and kuthi nje kathesi sekufika isikhathi ethi one bakwazi ukuthi sowafa, two sebezamukuthi bezikheze ukuthi bona ayisibo ngumgalo womgcini.
Nxa sikhangela udaba lukaMpiranya lodaba lukaMengistu, kukhona yini esingakufunda ngodaba lweGugurahundi?
Ngiyathengisela ukuthi iZimbabwe kayisoli ngeGugurahundi, yikho begcina abanye abantu abakhuzwa nge-genocide. Bese kusithengisela njalo futhi ukuthi labo ebasitshona sikhuluma ngeGugurahundi sithi kuzaba ne-justice kuzabana nani, asikhosweni siphinde ukuthi as long iZanu isembusweni, ngelinye ilanga kulomuntu ongafakwa emthathanzaba kuthiwa uyetheswa icala lokubulala amaNdebele ngesikhathi seGugurahundi. Ngoba xa befihla abantu ababulala abantu kwamanye amazwe, pho benzani ngamasosha abo abulala abantu? Ubona ngani bangabakhipha bebafake ejele bona befihla abantu abavela kubo Rwanda khona nakwe-Ethiopia khona?
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusaswe, sixoxela ekobulawayo. Kulife Talk lamhlanje sikhangela ubudlwangudlwangu obuqhamuke izolo emdlalweni wenguqu obuphakathi kwamaqembu amakhulu elizweni abalisa ele Highlanders lele Dynamos. Ele Zimbabwe selisehlelweni lokulwisana labatsha abaphatheka ekusebenziseni izidakamizwa ezigoqela iheroin, icocaine, crystal le crystal meth. Iningi labathatha izidakamizwa lezi libikwa kungabantwana besikolo ikakhulu ezizimeleyo ezingekho phansi kukahulumende. Kubika uEzra Chisaspanda.
Izidakamizwa lezi zisetshenziswa kakhulu ngabatsha abangasebenziyo, abafundayo nabangafundiyo. Besithi kubenza bahlale bejabulile beqhuba izifundo bengela micabango eminingi. Omunye wabasakhulayo laba nguRafael Mtizwa owenza izifundo zikaform 4 kwesinye isikolo esizimeleyo koBulawayo.
Kuze ngubheme i-peer pressure lami ngithole ebanganini. Kuze abangani bami bonke babhema, so mina mangingabhemanga. So ngiyabe sengizibona ngiyisithutha nje labo sebengithatha njengesithutha. So lami bese ngithatheka ukuthi lami ngibe hayi. Kodwa iqiniso ukuthi okusalayo kugcina sokungenza lami into yakhona ayisayekeleki. Sihlala vele ukuthi kuhlala kusithi lokho ngibhema, ngibhema, ngibhema. Noma ngiyela imali sokwenza ukuthi ngicine ngitshontshe endlini noma umgano noma yini. Siyathengisa ukuthi ngithole ukubhema khonoko nje labangani.
Ubuto Moyo ule minyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa. Wenza form 3 kwesinye isikolo sikahulumende koBulawayo. Yena uthi kumenza akhohlwe inhlupho abhekane lazo empilweni.
Yanatiyathi usunathile baba nje. Ukwesona esisikhathi usakunathile kusakudayisa. Induluzo zabe zingekho serious. Ekuseni mawuphaphama lapha ibhabhala zikubulala. Uqala phansi.
UDavid Ncube ule minyaka engamathumi amabili uthi yena ungatholi umsebenzi yikho kwamenza wagcina ezidakwela nje.
Mina nginathama sometimes the explorer. Etha lokho bathi ngothombonyo lokho ngesitadini lokho. Kuyalimaza umzimba lokho baba. Kale siyabona ukuthi uma usegasi la kuyabulala ingqondo. Uthi wabona umngane wakho la isithi. That's after a minute. Kuzo kuba wizo lokubona. Daily day dabadala. Awusakwazi ukujinga imali yini ukuthi ungiphilile. Ukwazi ukuthi ujinga imali ingcwe ngange $3 or $5 noma ungayithola usayenelisa ukuthi usaba ukuthi kodwa imali ingabe ngayidinga.
Omunye ongulova nguMalvin Mnkulu ole minyaka engamathumi amabili lambili 22 yokuzalwa.
Lapha ngathi ingoma lapha nizama ukukhipha ama-stress ukuthi ngisebenze angisebenzi. So ukuthi ngikhipha ama-stress kumele nginathe khona lokhu. Nginganatha ngiyazisentiseyo, ngiyabona sentakiwe ngingasacabanga okuningi. Ngitshonele khonapho egangeni vele ngingahambi ngisiyayo somuntu.
Pho ziphekwa njani izidakamizwa lezi eziyingozi kangaka? Umnumzana Mike Dube ngumbalisi kwesinye samakoleji azimele kodwa koBulawayo uchaza ngokulungisiswa kwezidakamizwa lezi.
Amaklubhu lokhu ama-NSFA lokhu abilile khaba kuthatha ngangabona omunye kuphethe yokuqumeka anikuyabe kanje so kuyingwekho abona omunye ethephosele kulilitshe sophakathi ulitshe lokuyana engakuphosele anjo sethatha ilayita ilayita la. Seyilayitha laphana ma ilayitha lapha ingathisi ibiseliyaliphaka lapha sokusuka lesimoko lesiya sokusitsha ngibone sekuhotshe intutho umuntu angibona vele ngamtholi ngamtshayisa ndawo zange ukuthi ngincumbe kungutshoma kuze zame ukuthi ngihuthe angelizwane.
Izibhedlela zakoBulawayo ziyandelwa yintsha ebizwa yisigula imikhuhlane yengqondo. UProfessor Solwayo Ngwenya ngumphathi wesibhedlela sempilo koBulawayo uxwayisa intsha ngezidakamizwa lezi.
Indaba le abantwana abasebenzisa ama-drugs ukuthi badawe abesikolo ayimbi kakhulu. Siyaxwayisa abantwana ukuthi bengathathi lokhu ngoba kuyaphambanisa impilo zabo. Lesikolo kuyabaphambanisa njalo kuyayenza ukuthi phambilini bantwana laba behlanye kumbe bagcine besenza into yokuthi bazibulale. into embi kakhulu yikho siyaxwayisa ukuthi abantwana baqinise ukubala amabhuku beyekelane lendaba yokuthatha ama-drugs.
Abaphethe ezempilakahle bathi bebejayele ukuzama ukuvimba ukubhenywa kwembanje kodwa kuyethusa kakhulu abakubona okhona manje ngoba abatha sebesenza izidakamizwa ezivame emazweni athuthukileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwanya kanye wethule umbiko othi usebenze iqula leziphathamandla zikahulumende labazimeleyo abazahlolisisa usetshenziswa kwezidakamizwa kwele Zimbabwe. Imele yesitho 7 ngikobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo namhlanje inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu esigabeni saphezulu ePremier Soccer League isimise yonke imidlalo yesigaba lesi ngemva kokuqhamuka kodlakela obeluphakathi emdlalweni obuphakathi kweHighlanders leDynamos izolo. Kubika uJoseph Njanji.
Umbiko olotshwe isiphathamandla senhlanganiso yePremier Soccer League uKenneth Ndebele uthi imidlalo yonke isimisiwe ngemva kokuba sekusiba yinhlala eyenza ukuba lodlakela enkundleni zomdlalo wenguqu. UNdebele uthe ngolwesihlanu mhla zingama-20 kuNkwenkwezi bazahlangana bonke abaphathelane lokukhutshwa kwemidlalo yenguqu elizweni ukuze kudingwe indlela zokuqeda leli hlazo eselingcolise isimo somdlalo wenguqu. Walandela umdlalo wenguqu uWashington Spanda layo obe ngomunye wezibukeli bezithe gwaqa enkundleni eBarber Field ngensonto uthi ukungajezisiyo abadlali okwenziwe Nompembe uJimmy Makwanda yikho kubangele ukuba umdlalo ugcine ungasafikanga emaphethelweni.
Hayi mina ngombono wami ngibona ngani uNompembe umdlalo uzofanele ubambe ngcono. Ngibona ngani igame ivele iqalisa kungani kumehlulile because I feel like bekumele ukuthi abe in charge ngoba sifunile ukuthi kulabanye abadlali ade bengani badlala irafu. So I feel like ukuthi that point urefu kufanele saqalise uku-ishu wamakhaya atshengisele ukuthi is in charge kafuni ukuthi amaplayers adlale okulimazana.
Umdlalo umiswe wakuqala ngemva kokuba imvimbi yeqembu le-Highlanders u-Andrew Tandi yelinyazwe inqagala umgadli osakhulayo weqembu le-Dynamos uBill Antonio. Lapho abalandeli beqembu le-Highlanders abajinge kakhulu befuna ukungena enkundleni uphinde wamiswa njalo ngemva kokuba iqembu le-Highlanders lihlohlile. Lapho abanye abalandeli beqembu le-Highlanders abathabe baze bangena enkundleni kanti abadlali kanye labalandeli be-Dynamos bona bahlasela uNompembe labanye bakhe. Ocubungula ezemidlalo uDimitris Dlakama uthi ukuphakama kwabadlali bejingela uNompembe lakho yikho okudala ukuba abalandeli babe nokufuthelana.
Abadlali bethu yibo abanye baba-insider abasekeli ukuthi beqalise ukujikijela khona lokhu. So nxa singalungisisa khonapho ukuthi abadlali bethu kumele babekwazi ukuthi they play to the whistle. Khonokho i-decision yenziwe uNompembe ayilandelwe bese kusetshenziswa ezinye indlela ezokuthi-ke litshengisele ukukhona lakwena.
Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Gokwera uthi ubudlwangudlwangu kudalwa ukuswelakala kwemfundiso.
Ngokubona kwami kumele kube nemfundiso enkulu ukuthi kungabi le-organism, imfundiso kubadlali ukuthi bamele bezibambe njani nxa uNompembe ekhulumile kanye labasekeli.
Ensukwini ezidluliwe umdlalo obuphakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Highlanders enkundleni yemandaba lawa ufikanga emaphethelweni njalo isimbalwa eminye imidlalo lapho kube khona izehlakalo zodlakela. Imidlalo ibisifike kuviki le-15 ngesikhathi inhlanganiso ye-PSL ithatha isinqumo esokuba imiswe. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Phethe ngebezihamba phambili. Abahlengi namuhla baqhubeke ngemizamo yabo yokukhipha izidumbu zabembi begolide abayisikhombisa abawele emgodini weBucks Mine eColenbond duzane ledolobho leGwanda ngomgqibelo. Uhulumende weZimbabwe uthi uzathatha amanyathelo afaneleyo alubana ethe wacelwa ngele-Ethiopia ukuthi alete owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Mengistu Haile Mariam ukuze azebhekana lamacala akhe. I-Premier Soccer League isimise yonke imidlalo yenguqu ngemva kokuqhamuka kobudlwangudlwangu obuphazamise umdlalo we-Dynamos le-Highlanders izolo. Kwanele
elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.